sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 zibandlela 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezi zizalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza.
Kube khona ukuhamba kwamaphoyisa bebheke izitolo zabantu abangenamaphepha.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokulutshwana babantu ababhalisele ukuvota ezabelweni zeMandebeleni.
Okusho ukuthi sesilabantu ama-representatives ethu esiwathumayo ukuthi ayesimele ephalamende abe lonke besiba malutshwana, osokuzathi ku-increase esingathi i-marginalization esivele sikile.
Ibandla leZANU-PF lithi lizabutha izihlalo zonke ezincintiswa ngenyanga kaMbimbitho kukhetho lwama-by-elections njengenhlala yenza.
Sesiredi ngabuye sinqobe njengoba vele sihlala sinqoba.
Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Zimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezi zalane zakwele South Africa ezidudula abokuza. Izolo kule mfanekiso kamabona kude ebithunyelwana emafonini itshengisa abenhlanganiso ethiwa South Africa First ixhasana lamapholisa ukususa abantu bokuza endaweni zabo edolobheni leTerfontein. Kubikwa lezi zehlakalo zenzakale endaweni ezijiyeneyo ezigoqela leSoweto. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika esihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Okwenzakala eTerfontein sithole nje kakhulukazi ukuthi kube khona ukuhamba kwamaphoyisa bebheke izitolo zabantu abangenamaphepha, befuna njalo nabantu abahleli ezindlini okungekho emthethweni kumbe bengenawo amaphepha namalungelo ukuba kwela seSouth Africa. Sikubone ukuqala endaweni ezinjengabo Eldorado Park, lapho iqembu lezepolitiki elibizwa nge-Patriotic Alliance elanqoba khona. Ngakho liqala ukuhamba lithi sesahamba sathembisa abantu ngesikhathi sekhetho ukuthi abantu bokuza abahlala lapha ngokungekho emthethweni labaphuma bahamba. Ngakho sibone beqala lokho, so siyabona ukuthi ngemva kwalokho indawo eziningi nazo ziye zalandelela nabo Rosetten Club ukuthi bazingenele emphakathini behamba bexotsha kumbe belwisana kumbe bebopha abantu bokuza abahleli okungekho emthethweni.
Lona udaba lobandlululo lwabantu bokuza, i-xenophobia, kuyenzakala yini? Ngoba sizwa sokule nhlanganiso ezimbalwa ezingani ziyakhuthaza khona lokho. Unjani umuntu?
Indaba yokulwa ngokohlanga kumbe inketha bechapi ukuthi abantu ababukuza kabafuneki la iyenzakala yona. Kodwa kufuneke sizwisise ukuthi ngesinye isikhathi kulokukhalaza kwabantu ukuthi abantu abangenawo amaphepha namalungelo okuba eSouth Africa kufanele bangahlali babe khona. Kungumthetho lokalikhi lizwe elifuna abantu abangenamaphepha okuba selizweni ukuthi bahlale bekhona. Ngakho siyakuthola ukuthi kukhona lapho esithola abantu besilwa ngokusemthethweni ukuthi cha, sikhathele ngabantu abahlala kuleli lizwe abangahlala bengokungekho emthethweni njalo bayenza ubugebengu kungabi nendlela kubathola ngoba imininingwane ayikho ndawana thize lapha kuhulumeni okwenza kube nzima ukuthi nabantu abenza lobo bugebengu babanje. So kufanele ukuthi sifukanise phakathi kwabantu abafuna ukubona iSouth Africa ihlala abantu abahlala khona ngokusemthethweni nalabo abanenzondo jikelele eyabantu bokuza abangafuni nje umuntu wokuza. Akhona amaqembu amabili wonke lawa khona.
Mazwi bani ongawachiyela izizalwane zeZimbabwe esezidlela evalweni ngokubona imfanekiso kamabona kude lokuzwa ukuthi kukhona okwenzakalayo? Bengathatha manyathelo bani? ngobani ukuthi bazibuthole bengekho engozini yokuxotshaniswa ngabantu beSouth Africa.
Isixwayiso sethu ngesokuthi abantu abahlale bephephile. Makunendawo lapha beza khona ngoba kunamaphepha azulazulayo akhankasayo anxusa abantu ukuthi bayohlasela abantu bokuza okuthiwa ngabo Operation Dudula lapho kuzobe kuxoshwa khona abantu bokuza. Siyaqhuqhuzela izindlalwane zeZimbabwe ukuthi zisuke kulezo zindawo ezindaweni ezingathi zinokuphepha nokuthula ngoba isimo sikhomba sobala ukuthi nalabo abanezincwadi sebengahle bahlaselwe kanye nalabo abangenazincwadi. Ngakho isimo kasimanga kahle kanti njalo nohulumeni asimboni ephakama okwanele ukuthi avikele amalungelo abantu bokuza labo abahleli kulelizwe ngokusemthethweni kumbe noma bengekho emthethweni okusemthethweni kodwa akakufanelanga ukuthi abantu bazenzele bathathe umthetho bawufake esandleni sabo bagcine bebulala abantu. Uhulumeni kasimboni esenza okwanele ukuthi labo ababulala abantu bokuza bahambe enkantolo baboshwe. Kungakho sithi isimo kasanga siyakhuthaza abantu ukuthi baziqaphe zonke lezi zindawo lapho kunodlame khona bazixwaye bakuthi bahlale lapho basuke kwezinsuku ezithize bahlale lapho kuphephe khona ngoba isimo asimanga kahle eqinisweni.
Umnumzana Vusi Moses Vanda ngumgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni
madoda
siyovota, sivotele
inkosi. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota ezabelweni zeMandebeleni. Isigaba sakobulawa yiso esihambela muva ngabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili alengxenye 254,000 ababhalisele ukuvota, silandelwe ngeseMatabeleland South esile 259,000. Kuzobuya iMatabeleland North yona elabantu abangu 335,000. Lokhu kutsho ukuthi izabelo lezi zilakho ukuqunyelwa indawo zabameli bedale lephalamende nakumakhansili ama-constituencies. Isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, inhlanganiso ekhuthaza ukubhalisela ukuvota, umnumzana Nkosikhona Dividi uthi abantu kumele baphume bayibhalisa ngobuningi lapho sokuqutshwa uhlelo lwe-mobile voter registration olokungena ebantwini iziphathamandla ze-ZEC ngenyanga ezayo kanye lakunyanga kamabasa.
Lokhu kuyethusa kakhulu njalo kusinika umlando ikakhulu njenge-Ekhaya Vote ngoba inani elincane kakhulu kuma-registered voters iBulawayo, kulandelwa iMatabeleland South, kulandele iMatabeleland North, okutsho ukuthi umsebenzi we-Ekhaya yikho lapho esigxile khona. So sifisa ukuthi siqoqisane labazali sibonisane ukuthi thini ukuthi abantu baregister ukuvota ngoba lokhu kutsho ukuthi sesizabuswa ngabantu abangekho kuregion. Lokhu kutsho ukuthi endaweni enjengakobulawayo kulama constituents angu-12 seyagcina sengu-9, okutsho ukuthi sesilabantu ama-representatives ethu esiwathumayo ukuthi ayesimele ephalamende abe lonke besiba malutshwane, osokuzathi ku-increase esingathi i-marginalization esivele sikiyo. So kutsho ukuthi kuqakathekile ukuthi kungabe siyaregister ngobuningi sibekwazi ukuthi simentene ungibe si-increase ama-seats ethu esilawo ephalamende kwezokuthi sithuma abantu abazasimela njalo begoqe imithetho ezasincedisa njengabantu. Lokhu futhi ngigcizelele njalo ngithi i-resource distribution ikakhulu ku-national fiscals ibakhayela kakhulu inani enjengayona leyo ukuvota ukuthi ho endaweni enje kule mali engaka, kula bantu abangaka, so singafaka imali engaka. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikukhayele futhi ukuthi even into ezinjengabo service delivery ziya-affectwa kakhulu ngenani labantu abarejistileyo ukuvota. So nje vote kuleli viki kusukela kusasa kuzeke fike Friday sabe singena kuma communities lapha kobulawayo sixoxisana nabazali ikakhulu endaweni lapho ade kungela ama MPs khona okuzaba lama by elections. Sixoxisana ngoba mhla ka 1 February kusiya mhla ka 28 February kuzaba le mobile registration please. Esikufisa ukuthi laba semaphandleni lawo bephatheke kunhlelo zwalezi zokubhalisa ukuvota, sikhuthazane ekhaya vote sithi kuqalise ekhaya asikhulumeni ngendaba zokuvota sisekhaya.
Kuyini ongakukhuthaza abantu beMathebelelendi laba kobulawayo abalakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yokuthi balutshwana ababhalisele ukuvota?
Enga ukuthaza abantu ukuthi asiregister ukuvota njalo sivote ngoba kaningi abantu basibuza ukuthi singavota kuyatshintshani singavota kuzathini kodwa engifisa ukuthi sikhangelisise sikukhangelisise ukuthi khona nxa singavotanga kumbe nxa singaregister ukuvota izabelo zethu ziyaqunywa kusho ukuthi vele siyachaza sesinganasikho eZimbabwe njalo sesikhangela ukuthi i-resource distribution kukhangelwa abantu ukuthi bavote njani bese sikhangela futhi service delivery lapho esihlala khona thina emathebeleleni khona lapho kungaba semath north kungaba semath south kumbe kungaba seKobulawayo khona la yizinkinga ezikhona zona lezo kumele ukuthi siqondane lazo njengezibakhamizi isiyenza i-decision yokuthi hayi sizaparticipate esikufundile iminyaka yonke le edlule sikufundile kodwa into yokuqala kumele siyenze ukuthi asiribalise nini siyevota
umnumzana nkosikhona DVD isikhulumeli somanyano okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi owe ekhaya vote 2023
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota nasivotele nkonzo
asambeni madoda
siyovota nasivotele
ibandla leZANU PF lithi lizavota izihlalo zonke ezizancintiswa kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho ibandla leZANU PF livame ukunqoba kukhetho lwama-by elections kuza kuba lokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende angamachumi phose amathathu 28 lamakansila edlula ikhulu 106 kukhetho lwama-by elections sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ibandla lethu eleZANU PF lihleli lingena ebantwini ngezikhathi zonke lifuna ukubana liyenze izinto ezizabisa inhlala ngcono ebantwini nanga ama-by election asebuya asesondela thina njengebandla lethu eleZANU PF sizimisele njalo siyenza amalungiselelo wonke okubana sikwanise ukubana sifake abantu abazasimela kulowo mncintiswano kwama-by election siyakwazi ubana i-history yasitshela ukuthi vele asikaze sinqotshwe kuma-by election ngoba siyabuya sikankase singene ebantwini sibatshengise ukubana iphutha debelenzileleli basebelungisisa ke khonapha kuma-by election sokungena abantu bebandla lethu eleZANU PF
manje ngokubona kwakho ubona ungani ibandla leZANU PF lilakho ukuthatha na izihlalo eziningi kuma-by elections azayo kuzigaba zonke zelizwe
abantu abaningi ezindaweni eziningi lapho kulama-by elections khona kukakhulu emadorobheni lapha koBulawayo laseHarare koMtare nendawo ezishiyenetshiyeneyo kungananzelela sekule 21 years belokhu befake i-MDC ezihlalweni zona leziyana manje nxa usukhangeleke ukonakala osukwenzakele kakhulu kakhulu emadorobheni naba khangena imigwaqo isifile abantu amanzi abawazi aphuma empompini amasuweji agileza indawo zonke konke lokwana kutshengisa ukubana abantu kade bebafaka bebabisela ezikhundleni ezizokwaba ukukhansela be-MP ngabantu abangabambanga kuhle udaba lokuthuthukisa izindawo zabo lezi so khonokwana sesibabonisa abantu sibatshengisa ukubana hhayi libazamile kwehlule phendukani ngapha ekhaya silungise uboneke ubona kuyaba lenqubela phambili enkulu kangakanani ngakho-ke hhayi sizimisele sesiredi ngabuye sinqobe njengoba vele sihlala sinqoba
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekoBulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota nasivotele nkonzo
asambeni madoda
siyovota nasivotele nkonzo
ibandla lezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi nanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo lolu gatsha luthi njalo kulabantu ababanjwe leli gciwane le-coronavirus abangamakhulu afika phose amane 382. Iningi lababanjwe leli gciwane abangamathumi ayisithupha lalihlanu 65 ngabesigaba seMashonaland East, kulandele abesigaba seManicaland abangamathumi phose ayisithupha 59. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 bazinkulungwane ezifika phose ezine
3961. Lo Studio 7 Zimbabwe. Voice of America Washington DC.
Ngoba manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi abafaka amabhakani okukhumbula abantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi asebhonjwa ngabantu abangaziwayo kwakuvele kungekho emthethweni ukufaka la mabhakani. Iphephandaba lobulembu be-internet elethe News Hoax lithi wayengunkosikazi kamsekeli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa uqulekile phandle komthethwandaba izolo eHarare. Umbayiwa ubesemthethwandaba ethoniswa icala lokufuna ukuzitshadisa yena umkakhe uChiwenga elele esibhedlela egula engazi icebo likambayiwa, kodwa yena umbayiwa uyalilandula leli cala. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iyeze likangqwaqwane litshaye izwekazi le-North America lachiya inkulungwane zabantu zicithelwe amandla kagetsi njalo zingenelisi ukuvakatshelana. Iinkulungwane zendizamtshina zehlulekile ukuphapha zisuka kwele Melika ngenxa yomqando lo owesnow. Amapholisa kwele India abophe umfundisi kumbe imonk eyokholo lwesihindu ekhuthaze ukubulawa kwabantu abokholo lwesimuslim abahlala kwele India. Amapholisa athi uyathi Nasingana Giri wakhuluma amazwi la emhlanganweni owenziwa nyakenye ngenyanga kaMpalakazi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngibu Studio 7 kunjani lapho bantu benkosi? Kuyakubona sengithi kwenzeka izolo eliningawo kuthi imali bayandlela abakhulu. Siyazi ukuthi kuzaphethana sambeni ku-2023 kunokuza kwenzakala ngoba sokuthi umatshi lokhu ngiye ngabuda abantu bephila. Cela amathiwa uyayizwa amabandla wonke abambala kuthi intwendi ihulumende khona kuphela singaphinga kugawula abasudayo. Izingane ziyahlangana singqondo siwoneni kathi usegcikeni kukhanya nje kuyini okuhluphayo.
Yebo 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 kustudio 7 ndabalaleli. Ye hayi ngiyajabula kakhulu lami ma umlayezi wami lowu ungavulwa abantwana beZimbabwe bawusho. Ye thina sifisa ukuthola umuntu ongasikhokelela elizweni lethu siqhubekele phambili lathi kwanisa ukuthola imisebenzi kwelakithi. Kodwa amabandla afana lala agcwele ukudlala afana leleli likamonzureleli kumbe yena umonzure ngegcwele ukudlala but ngizabala konke ngoba wafakwa ngabantu be-MDCT ukuthi abe ngupresident webandla lelo. Lapha la ehluleke ukuthi ngupresident lapha ngcono libisele umakhube la. Umuntu lo vele kalazifiso sokuthi ilizwe ibandlaleni likhokhele ilizwe ngoba vele ungalalela inkulumo zakhe ungakhangela lokwenza kwakhe la ngendlela elivumelana abakhokheli be-MDCT abavumelana ngayo asonto lingamvumela litshi ukuthi uMonzora uthe sizangena kukhetho si-MDC Alliance linalikwazi ukuthi i-MDCT libe selivuma khona lokho. Seliqothela abantu ke lo muntu lo. Seliqothela abalandeli benu bebadlale MDCT lo muntu. Lanxa ke bese lesifisa ukuthi sizame ukukhetha lona ebadlale MDCT. But as long lithethe umuntu ogulayo lamfaka phambili ukuthi ngiyenza sikhokelela. Obviously manje kumele nathi amaphilisi uzahlala phansi, manje ngadlalanga phansi sokumele akhohlwe lokuthi siya ngapi ngapha kunguye simlandelayo sithi asikhokelele. Hayi bantu beMDC Alliance, beMDCT, njengoba selingabantu beMDC Alliance ngenxa kaMonzora futhi. Hayi zamani ukudinga umuntu ozakhokela ibandlaleli. Hayi ngoba uMonzora hayi yakugula lo muntu lo.
Yes, sanibona sanibona nokustudio 7 njani sibonge clips kubidaweni sithulela zona. Hey nya dumala kakhulu into eyenzakala esidakeni iplazini lasesidakeni ngo-December bekumhla ka 22 ekusembeni lapha enyama endlovu e-police station adibana namadoda ayeluhlupho lwendaba eplazini leyana indoda leyana yathi ngugumbo inabasebenzi bayo ukuthi kade beyovuna izitshalo belimile lapha eplazini waboshwa nabasebenzi bakhe nalo ubhuti wemkhashini bekuthiwa ukuthi bezothatha izilimo bezise kumakhethi waboshwa balala lapha ngavuka nami ngibuyela kusuka kwakhona ngabathola mpeli indaba yakhona iloke isiphansi phezubalala khona lapho kokuthi bake bathobana namaphoyisa ensukwini ezedlule. So ngizwa nidumala ukuthi umuntu ozathi ene-full document eyokuthi owner yeplazi kuzobuya umuntu wezane u-P F obheke impofu ezovala abantu emaplazini nabo kokuthi balimile lezi limo zikhona. Angazi abantu bakithi sebabanjani abasenawo unembeza kuyangilimaza singabantu bakithi sihlukumazane ngale ndlela. Angazi ukuthi independent leyavotelwa izanu phefu yiphi ngoba abantu bakithi abasenakho ukuthula osekukhona sokuye kuhlukunyezwa ngamapholisa kumbe kuhlukunyezwa izanu phefu. Ngiyabonga sengathi le meseji ngafundwa kodwa ngizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi uma bezavalela abantu eplazini labo nokuthi ungananzeleli u-Obedi Mpofu amaplazi akhe aqala from Nyama Endlovu uzuyefika e-White kathi kasuthi ngani kaneli ngani ngalokho onakho okhulumayo ngu-Gilbert Gala eTholojo. Ngiyabonga.
Awu salubonani salubonani ku-Studio 7 okhulumayo u-Jay Moyo ngajabula le audio uma ingafundwa. Siyacela khona ngapho ukuthi libe lisikhulumele lo Monzora ukuthi engazoyenza njengelast born elizweni kuyaphazamisa labantu akade bemlandela linake ukuthi umuntu lo nguye olihluphekisayo. Nawe sefuna ukungena ngegama elithi Alliance kuhamba njani ngokwakho kwe-TC lo kwela kame kancane angazophazamisa engazokuthi siyakholisa ama elizwe lihlupheka kanjalo.
Sanibonani bahlobo, sanibonani. Ixolisa ukungena kumbe kangivunyelwe kumbe ngivunyelwe. Sathi ngokusendelwa le number kwathiwa ngiyintsha e-Studio 7 ngaphuma kuleyana ngangena kuleyi manje kangisatholi inews ezihlobo zami. Mani ngabe niyangizwa bo-admin sengicela limbisele kuleyana sekumnyama ngisazwa ngempilo yasekhaya limbisele kuleyana kwenze ukuthi ngikwazi ukuthola lami inews ngiyazibonga ngokuzithoba kakhulu. Xolise mabe kungafanelanga ngingena.
Sanibonani ku-Studio 7 lonke basakazi. Hey, ayi ngiyabonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo lo. Kodwa ke hey silala sinombuzo odwa nje kakhulu namhlanje ngifuna ukukhulumela phezulu kweTrakazi Republic. Ukuthi iTrakazi Republic mayithi yona ayisangeni kuma elections, ama by elections wonke nje ama elections yona ithi ayisangeni yona. Ngicela ukuthi iTrakazi Republic yona kahle kahle iyini ifuna ukwenzani? Ngoba into yonke lenjongo yabo ma ukuthi aba contest kuma elections kushuthi vele ayikho total ngoba ma bona befuthi noma bafuna ukufaka imithetho ukuthi bacela ukuthi kuqinizwe noma kwenzweni bamele bekwenzile lama member of parliament belama councillors bela yonke lento. So bona abantu we are from Norway they claim izinto be by party noma bayini ngicela nje khona abo beke nabe khona abamthwazi ke ngichasisele nje khona lapho. Ngiyabonga kakhulu ngusidumo lapho eJohannesburg.
Hayi khona ngapho hayi thina siyaphila sinandi indaba zenu siyakholisa
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden unanze ikhefu leMartin Luther King Jr. izolo ngokukhuthaza uZulu weleMelika ukuthi agcwalisise umsebenzi owathiwa nguKing okulwela amalungelo oluntu agoqela ilungelo lokuvota kwabantu abensundu. UBiden usole ibandla eliphikisayo lamaRepublicans esithi libumba imithetho ejonge ukuvimba abantu abamnyama ukuvota. ngakho uthe abantu kumele babambane benqabele limthetho. Amalunga emuli ka King wona ekhokhelwa indodana yakhe uMartin Luther King Jr. III atshengisele ezitaladeni eWashington DC esithi iPhalamende kumele yethule umthetho oqakathekileyo wokuphatheka kwabensundu leminye imihlobo elabantu abalutshwana kuhlelo zokuvota i-Voting Rights Legislation. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Muringayi.
Ama-states amaningi aliqakathekisa ngoba uMartin Luther King wayemelele wonke muntu oyi-minority ngendaba ze-voting rights, civil rights, le-human rights. Siyabona ukuthi futhi uthi umfundisi uMartin Luther King wayecabanga ukuthi by this time yathesi ngawuthiwa abantu abamnyama, abantu abangama-Hispanic lama-Latino lama-minority everywhere in the world ngawuthiwa ama-rights abo aqakathekiswa. But siyabona ukuthi 2022, 17 January, lokhe kuyinkinga. Siyabona futhi ukuthi ku-Senate sibona ama-Democrats wona angeniswa ngabantu abamnyama in Georgia, le-Michigan, lama-states ayengathiwa ayesehluleka okuwinwa ngama-Democrats, abantu abamnyama came through for them. So esikubona okwakathesi yikuthi ama-politician, whether is Republican or Democrats, badinga abantu abamnyama during the voting time, but ukuthi bafake ama-legislation or ama-policies ancedise abantu abamnyama, ngoba i-poverty sibona ukuthi yiyo ehlupha abantu abamnyama. Health facilities, imsebenzi, lokuholiswa kwezimali, sibona ngathiwa kulama disparities le judicial system. So into eleyi ebuhlungu ngendaba ezaziyilwelwa nguMnumzana Martin Luther King esikhathi sakhe.
Alubana ephila, ubona ngani beya kuthini ngemithetho elethwa ngama-Republicans, ama-Democrats athi ijonge ukwenqabela abantu abamnyama lamanye ama-minorities ukuthi benelise ukuvota ngobunengi, kanye lendlela nje abantu abamnyama abalokhe bephathwa ngayo?
We hope ukuthi abantu abayimajority abelungu they will reconsider ama-stances abo ngendaba ze-voting rights, ngoba siyakwazi ukuthi abaningi bethu abamnyama in a lot of states ukuvota lama-voting rights have been the pillar of our communities. Abantu bakufela lokho, abantu lokhe belwela the right to vote. So ngithi mina ngathiwa ubaba umfundisi uMartin Luther King ephila lakathesi, he would not be happy with the events that have taken place.
UMnumzana Tim Muringayi ucubungula izombusazwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezizalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza, ikakhulu abavela eZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisela ukuvota ezabelweni zeMandebeleni. Ibandla leZANU-PF lithi livabutha izihlalo zonke ezincintiswa ngenyanga kaMbimbitho kukhetho lwama-by-elections njengenhlala yenza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela kulenjini ku-www.voandebele.com.